Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa into ekhona lapha ukuthi izani ifune usherifu namapolisa ukuthi bazosihlukuluza ukungcolisa inkokheli yethu njengoba sebethelele ukuthi beyenzini ngokwenzakalana ezikwenzakalelizwe.
Isithunywa somthethwandaba lamhlanje siphenduke silengise izandla emzini kamnumzana Morgan Tsvangirai mahofisini ebandla lakhe le-MDCT ngemva kokuzama ukuthatha impahla yakhe phezu kwesikwelede sezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi.
Kusazanywa kathesi into othiwa i-visa free entry okuthi abantu nxa bengena kumazwe la bengahlukuluzwayo ukuthi sokumele bebe le mali ethile kumbe bebe le ku-aplaya okuthatha isikhathi eside ukuthi bengene kulelo lizwe.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza inkokheli yamazwe e-SADC ukwamukela ngokuphangisa iziqondiso zesivumelwano sokuvumela ukuhamba kukazulu kulumhlubulo kungelankinga. Izizalwane zeZimbabwe ezingaba ngamakhulu amabili ezingamakholwa ebandla lokholo lwesiKristu ele-Brethren in Christ zikhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owe-Mennonite World Conference ePennsylvania khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isithunywa somthethwandaba lamhlanje siphenduke silengise izandla emzini kamnumzana Morgan Tsvangirai mahofisini ebandla lakhe le-MDCT ngemva kokuzama ukuthatha impahla yakhe phezu kwesikwelede sezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi. Isithunywa lesi sibikwa besikhatshwe ngamapholisa abehlomile ngemibhobho. Kubikwa njalo bekulentathelo izindaba zamaphephandaba lemisakazo kahulumende. Abasuka kubandlaleli bakhokhelwa ngumnumzana Thoyende Phisho nelabali chumi lasithupha. Ekuqaleni kodaba lolu abantu laba babemelwa ligqwetha umnumzana Wilson Manase owalileyo ukukhuluma ngalolu daba esithi kasabameli. Ushone labanye bakhe basuka ebandleni le-MDCT labanye ababumba ixhake lalithiwa MDCT Renewal. Omela ibandla le-MDCT kulolu daba ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Douglas Monzora yena othi bazakhweza udaba lolu emthethwandaba bekhalaza ngokudelelwa okwenziwe yisithunywa somthethwandaba. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okukhona iqiniso elikhona ngelokuthi udaba lona lolu luvele lusemakhosi njalo zesile phepha elitshengisa ukuthi bathathe impahla lezikwamiswa. Kodwa esikubonile thina ukuthi kutshengisa ukuthi izani isiphelele. Lokhu bedinga izindlela zokuhlukuluza ibandla lethu ngoba bona sebehluleke ukuthi baphendule umnotho wakuleli lizwe lokuthi uZulu akhombe ngaphakathi ngoba sikhuluma kunje nje izalwane zaseZimbabwe.
Manje kutsho ukuthi sokuza yenziwani, kukhona yini okuzayenzakala kumbe lolu daba njengoba usitshona lokhu lusemthethwandaba?
Okukhona ukuthi sile stay of execution ngoba udaba lolu lukhulunywayo ingayisikho okwenzakalayo. So sesikumele le mthethwandaba isazise ukuthi siqonda ngaphi uma bezafuna i-judgment. Kodwa into ekhona lapha ukuthi izani ithume usherifu namapholisa ukuthi bazosihlukuluza ukungcolisa inkokheli yethu njengoba sebephendule ukuthi benzeni ngokwenzakalana ezikwenzakalelizwe.
Manje njengokutsho kwakho ukubana bekule ntathela izindaba labanye kade behamba lo deputy sheriff, kukhona yini emthethweni khonoko ukuthi udeputy sheriff akhatshwe ngabanye abantu?
Akukaze kwenzakale vele empilweni ukuthi udeputy sheriff uma ebuya ezoathatha impahla emzini wami ubuya le ntathela izindaba. Nxa ebuya namapholisa kuyabe kukhombise ukuthi uloku lwa okuthize lapho deputy sheriff ayebesesaba ukuthi unjani uzahlukuluswa. So lathi kusimangalisile kakhulu ukuthi udeputy sheriff agijima ayebiza intatheli izindaba ezizizele ukuthi kuyenjani okutshengisa ngifisa ukuthi ngabantu kade vele bezothuthuka ukuthi bazengcolisa inkokheli ubaba uthandile
lo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ukuthi yamukele ngokuphangisa iziqondiso zesivumelwano sokuvumela ukuhamba kalula kukaZulu kulomhlubulo kungelankinga as a protocol on the facilitation of movement of people in Southern Africa. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezihlukeneyo zamazwe asesigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika ezikumanyano we-Council of National Association of Non-Governmental Organizations ziveze lokhu emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare lamhle kuseni. Lezi nhlanganiso zithi kumele inkokheli ze-SADC ziveze inkinga esibangela ukungazinikeli kwazo ukuloba amagama kulesi sivumelwano lokulandela okwavunyelanwa ngomnyaka ka-2005. Umnumzana Polite Ndlovu ngumgcini sihlalo wenango esigabeni semandebeleni esigoqela idolobho lakobulawayo Mathebeleni North leMathebeleni South. UNdlovu uthi ukusebenza kwalezi ziqondiso kuqakathekile ngoba kuzakwenza ukuba uZulu ahambe lula kungela kuhlukuluzwa njengalokho okuyikho khona okwamanje.
Ukusazwanya kathesi intotho yivisa free entry okuthi abantu nxa bengena kumazwe la bengahlukuluzwa ukuthi sokumele bebe lemali ethile kumbe bebe ku-aplaya okuthatha isikhathi eside ukuthi bengene kulelo lizwe.
UNdlovu uthi ziningi izizathu ezenza amazwe awe-SADC adonse inyawo engajahi ukuyiloba li-protocol eqakatheke kangaka empilweni kaZulu ikakhulu weZimbabwe osephila ngokuthengisa impahla ayithenga kwamanye amazwe asesigabeni lesi.
Ohulumende be-SADC balenhlupho eziningi abalazo kathe sabazi-adressayo. Amanye ama-protocols anjengalawa bayawabeka eceleni bewakhangelela njengento engakaqakatheki ukuthi bayiphakamise. Kodwa ukuhamba kwabantu yinto eqakathekileyo, yinto edingakalayo ukuthi lungisise ngenxa yokuthi kwezinye indawo kwamanye ama-regions okulabo ECOWAS kulabo European Union ama-block la ayenza ukuthi abantu nxa behamba bekhululekile ne-trade ikhululeke kuthuthukise i-region yonke. So sokubalulekile ukuthi abakhokheli be-SADC nxa bekhangela i-protocol le bayikhangele ngalelo lihlo lokuthi kuzaletha intuthuko, bengakhangeli kakhulu into ezinye bekubeka eceleni bethi hayi okuqakathekile yilokhu lokhu akukaqakatheki okwakathesi.
Wengeza uNdlovu echaza injongo yalolu hlelo lokufuqa inkokheli yalamazwe ukuzinikela oluphansi kwesihloko esithi The SADC We Want Campaign.
Injongo yakhona kuyukuthi lapho abantu abahlali be-SADC region babe nethuba lokuthi bachasise ukuthi bona bakhangelele ukuthi i-SADC abayifunayo ngenjani. Kungabi ukuthi i-SADC that we want ibe defined kuphela ngabakhokheli. I-SADC heads of government meetings, ibe i-SADC heads of state meetings or the organs of SADC or i-secretariat ye-SADC ingabi iyo yodwa kuphela ekhuluma ngalokho. Kodwa kube into yokuthi an ordinary person ozihlalele loba kuliphi ikhaya abe lethuba lokuthi akhulume ukuthi i-SADC esiyifunayo ngenje ngenje. And this civil society organizations ezinjengabonango, the SADC Council of NGOs, zincedisa abantu ukuthi babe lethuba lokukhuluma ukuthi bona bafuna i-SADC enjani. Yikho libona kulanga lanamhla sikhuluma nge-protocol le.
Okusekelwe ngumnumzana Maxim Murungweni osebenza ekuhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children.
Ebo isikhangelele ukuthi lapha e-SADC sifisa ukuthi abantu behambe kwamanye amazwe bekhululekile bengahlukulezwa njengalokho okwenziwa kwakathesi, especially thina masikhangele abantwana sifisa ukuthi abantwana bewenelise ukuthi bebehamba besiyela phambili besenze beqhubeka ngezifundo zabo bengahlukulezwa ukuthi uma bechaphe emabhoda lapha batholakale sebehlukulezwa ngama-officials.
Umurungweni uthi uhulumende weZimbabwe angachasiselwa kabanzi ulakho kuloba igama kuli protocol ngoba esezwisisa ukuqakatheka kwayo kuzizalwane zelizweni.
Ngibona ngani inga ratify but okufuze kwenzakale ukuthi thina sichazise kukhulumeni ukuthi lo iprotocol le ilungele njani abantu beZimbabwe ilungele njani abantwana izanceda njani abantwana beZimbabwe ngoba ukhulumeni yabe efuna ukuthi uchazise khonoko engazuzisa then ebese sayina.
Kubikwa eyisichiya galolunye kuphela amazwe okubalisa eZimbabwe asethe yaloba igama kuli protocol amane kuphela yiwo asenza kwaba ngumthetho osetshenziswayo eZimbabwe kusamele likwenze lokho kudinga isilinganiso sokubili kokuthathu ukuze yamukeleke esigabeni li protocol avunyelwe uZulu kuhamba kungela kuhlukuluzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe ezingaba ngamakholo amabili ezingamakholwa ebandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ zikhangelelwe ukuba nomhlangano omkhulu oyeMennonite World Conference ePennsylvania khonapha eMelika. UBishop Sinda Ngulube ongumfundisi weBrethren in Christ Church uthi umhlangano lo oqhakathekile kakhulu njengoba ubuthanisa abantu abavela emazweni omhlaba phose angamakholo ayisithupha i57. Uqhubeke esithi umhlangano onje wenziwa ngemva kweminyaka eyisithupha. Wake wenziwa kweleZimbabwe, Calcutta leCanada. Ake sizwe xoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Sesihlangene lapha abantu bayafika nje bavela ekhaya eZimbabwe sebekhona ngobuningi babo. Njalo lo umhlangano wamaMennonites owenzakala every 6 years siyasangana njengama Mennonites. Ngo 2009 sasangene eParaguay, ikhoke lonyaka sangene lapha eHarrisburg ePennsylvania. Kuqakathekile ke kithi njenge Brethren Christ Church ngoba yikho lapha iBrethren Christ Church eyazalwa khona. Our first missionary, ama missionary bethu abaqala abafika eZimbabwe babesuka kuyona lindawo ePennsylvania.
Singathi ke isihloko somhlangano sithwani baba mfundisi?
Isihloko somhlangano sithi ukuhamba loNkulunkulu ngesindisa bathi walking with God.
Singathi ke abavela eZimbabwe bakhona yini ababeveza ababuye lakho?
Sizabe sikhonza abanye bethu bazabe bephathekile ekwethuleni inhlelo ezithize. Lokho esithi ngesingisi nama-workshops. Bakhona abanye abathize abakhethiweyo ukuthi bazaphatheka kuma-workshops babe lenkulumo ezithize ezehlukeneyo. Abanye bayabesabelela njenge iqembu lethu elikhulu ele-Brethren Choral Sound. Bakhona abanye babo lapha bayabesabelela.
Lo ngumfundisi Sinda Ngulube we-Brethren in Christ Church obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarrisburg eMelika. Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwabatsha olwe the Youth Connection lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labatsha abaphila lobugoga. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo lilontungameli Nkomo Hlotatenda Kumbo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Nkurunziza wele Burundi ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lwanamhlanje olukhalalwe ngamabandla aphikisayo ukuthi abuse okwehlandla lesithathu. Iningi labantu kulelo lizwe lithi bekungamelanga ancintise kulolu khetho. Unobhala obona ubudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana John Kerry, wamukele umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria esigodlweni sakhe se-State Department. UBuhari uhambo lokwethekelela kwele Melika kwensuku ezine. Izolo uhlangane lomongameli Barack Obama esigodlweni sakhe se-White House behlaziya ngohlupho labalwa becatsha abe-Boko Haram. Abasakhulayo abagogekileyo bathi babhekane lendubo eziningi ezigoqela ukusilela kwemisebenzi okwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu. Bathi okudanisayo ukuthi ayibonakali imizamo eyenziwa nguhulumende ukubancedisa ukuthola indingeko zabo. Sixoxe lomunye wabontanga laba ubekezela Nkosana.
Indubo esihlangana nayo zingapha ziningi kakhulu futhi ngizoqala ngendaba yemali. Imisebenzi ayitholakali. Siyawazi ama-statistics awe-unemployment awezimbabwe ukuthi ame kanjani. And then kuze kuthiwa le ndaba yokuthi nxa ungumuntu ole-disability, whether it's physical kumbe hearing impaired or visual, kuba nzima ongakanani ukuthi athole imisebenzi. Nxa uvele usuka esikolo, whether ulema-passes kumbe awula, ukuzisuka laphana ngeke umuntu athole umuntu ukuthi azame ukuthola umsebenzi ozamfanele probably ozagwanisa ukuwenza. So akula ma system kumbe ma program ajalo athatha abantu from esikolo ebancedisa ukuthi bakwanise ukuba working class ngathi njalo. And then the issue education ebenze ngokukhuluma ngayo. Izikolo kube izikolo ezilutshwane first of all ezidinga nabantu abalama-disabilities, ama-special teachers malutshwane, ama-teachers abazi-sign language balutshwane njalo.
Ekudingeni imisebenzi lapha akula kubandlululwa elihlangana lakho yini?
Oh yes. Ukuthi angisathintanga kabanzi khonapho. Why then futhi kufunakala ama-structures akusisa esikolo akufake emsebenzini? It is all because of ubandlululo. Lolu okhuluma ngalo mfethu. Nginawuthuthi laphana. Umuntu okuqala, ikhampani yakhona eyifikile kubandlulula ngoba yakile amasebenzi.
Umnumzana Bekezela Nkosana ngosakhulayo ophila lobugoga uhlala kobulawayo. Izisebenzi zihlangene lohulumende lamuhla eHarare lapho ezivumelane ukuthi kufanele uMongameli Robert Mugabe asebenzise amandla akhe awe presidential proclamation ukuthi aguqule isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi abaqhatshi sebengaxotsha izisebenzi mahlayana ngokumisa ama-contract azo ngemva kwenyanga ezintathu zazisiwe ngaleli nyathelo lanxa zingaphiwanga imfanelo zazo. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana George Nkiwani, uthi sokuxotshwa izisebenzi ezedlula amakhulu ayisikhombisa kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo, umthethwandaba wethulele isinqumo. Umnumzana Nkiwani uthi umphathintambo ogatsha olubona ngokuphathelane lezisebenzi, unkosikazi Prisca Mufumira, kanye lezinye ingatsha zikahulumende zithembisile ukuthi udaba lolu luzalungisiswa ngesiphangephange.
Ibe ngokuhlangene izisebenzi i-ZTU, ZFTU, then abaqhathi bekule public service, ne-health service board, i-MCOSI ayibuyanga, then lohulumende kube nama-ministers athize ndakuyibeyo. Injongo yomhlangano lo ukuthi ukuthi sikhangele i-judgment e-Supreme Court yaphumayeleyo ukuthi hayi umqhatha angakhotha umuntu umsebenzi wakhe anytime. Njalo sesibone ukuthi hayi si-crisis lapha eZimbabwe ukuthi nge-Friday i-judgment iphuma. Khathesi sile more than 700 izisebenzi ezilahlekele imisebenzi yabo. So sihlangana khonaphana sivumelane ukuthi hathi lokho akumelanga kwenzakale. So sivumela ukuthi kumele kube le presidential powers represents u president afake umthetho ukuthi kwenzakalayo lokhu vela kumele akwenzakale ngoba kumele angakwenzakale.
Uhulumende yena u-10.
Hayi sivumele nesizwe. Laye uthi hayi uyabona sibili ukuthi ngabe kuthi avele kuyayekela kunjalo. Kungaba lodlakela ngoba abantu vele abaqatshana manje ukuthi igadi liphi nge-Friday, kathesi i-Tuesday. Sendle mo dance venanda kavanga abathindelele abantu abathindelele yabo sivelana kuhle kuhle akuzange ukuphikisana bonke nje abantu bavumelane kuhle ukuthi ha lokhambela ngokwenzakala sibili
kuzayenziwa nini lokho ukuthi kuguqulwe lesi isinqumo esibekiwe
sivumelane nje ukuthi kusaphela izi khona apha ngoba kusasa sekumele kuqalise indaba yena le ukuthi kuhle kulungiswe kube le draft singazi nje ukuthi senza amagatha kakhulumeni kumbe ngaphuza mbidana bathi sivumelane ukuthi sikhangela indaba yena le kusaphela nje khona apha nje kuphela kweviki kuyakuvelela phela iprogramu ehlene naleyo
manje labo asebevele bexotshiwe-ke
yikho sivelele ukuthi kube le-presidential powers loko kunye lokhu kune-two issues okokuqala bethe kube-registered instrument eza-amenda i-labour act wenza umthetho wona ungasebenzi sabona thina njengesebenzi ukuthi loko kuvele akusebenzi ngoba akusavikeli laba-ke asebe-president kudala sacela kuhulumende ukuthi hhayi kunjani-ke kube le-presidential proclamation bozela le yenu ilungile ngoba iyakuthi umthetho lowo bonke abaqothi umsebenzi ngenxa yomthetho lowo umthetho awusebenzi awulunganga vela kufanele kube khona savumelana-ke ukuthi hhayi asifundi kuyona le ndlela yokuthi i-presidential powers.
Lo ngumnumzana George Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCT bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkampani enkulu epheka utshwala kanye lamanamunede eZimbabwe eDelta Corporation Limited ithi isinqume ukuxotsha ezinye izisebenzi ukuze yenelise ukuqhubeka isebenza kulandela ukwehla kwenzuzo eyithola ekuthengiseni impahla yayo. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
IDelta engenye yamankampani amakhulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasezwekazi lonke le-Afrika ithi kunyanga ezedluleyo inzuzo yayo iya isehla osekwenza kube nzima ukuthi iqhube umsebenzi. Ithi ukuthengwa kotshwala kunyanga ezintathu kusiyafika unhlolanja lonyaka kwehle ngesilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini i-12%, wathi amanamnede edla ngetshumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Linkampani ithi inani labantu elithengayo lehlile lanxa nje labo bebehlisile intengo yalokho okunathwayo. Phezu kokuxotsha ezinye izisebenzi, linkampani kumbiko ewukhiphileyo ithi kayisayi kuqhatsha abanye abantu njalo iza kwehlisa indleko zayo kunhlangothi zayo ezithile ezifana lokudla kwezisebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi eyinye njalo inkampani enkulu yabomakhalekhukhwini i-Econet Wireless ithe isiyehlise iholo lezisebenzi ngenxa yenzuzo yayo esilokhu iyehla. Ingcweti kwezenotho umnumzana Dan Mosbanda uthi lokhu kutshengisa ukuthi inotho yelizwe ilokhu ibhidlika ngamandla ngoba nxa sokukhala amankampani amakhulu amancane aveleka wasela thuba. Ukungaqhubi kuhle kwamankampani la kuzenza uhulumende laye aswele imali yokuqhuba inhlelo zakhe ngoba imali eningi ayitholayo ivela kumithelo yawo.
Nxa engatholi inzuzo agcina lawo sokumele ehlise inani lezisebenzi zawo. Ekwehliseni laphana kuphinda kube lobu mpofu obuningi kakhulu ngoba abantu abaningi bagcina bengaselayo inzuzo. Ngalokho-ke I think umkhonomo wethu lokhu siyaphansi usuzoaffecta lamakhampani amakhulu amancane asikhulumi bele bavala every day. Abanye abavula njenganamhlanje kungakapheli inyanga behluleka nje khona ukubhadala irenti baphinde bavale futhi. So hayi izinto kazihambi kahle sibusibili and kumele kulungisiswe ngokushesha.
USibanda uqhubeke ethi udubo lolu lokuvala kwamankampani lokwehlisa inani lezisebenzi luye luqhubeka ngoba lapho abantu sebelahlekelwa imisebenzi njengalokho okwenzakalayo bazayiswela imali yokuthenga lokhu abakudingayo lakho okwenza amankampani ehluleke ukuqhubeka esebenza engasatholi inzuzo abesevala kumbe axotshe izisebenzi kube kulokhu kuqhubeka kusiba lo dubo ngamandla. Ukungaqhubi kuhle kwamankampani anjengala kuletha uhlupho olukhulu ngoba uthi kulalabo abathengisa impahla zamankampani la okutsho ukuthi labo baza kuba senkingeni.
inotho yethu yelizwe iphansi kakhulukazi. Ungananzelela amankampani asebenza emkhonomini njengoweZimbabwe kuyabe kumele ukuthi asebenze kulabantu abangathenga, abantu engingathi kuthiwa bale buying power kumbe bale income ezikhwameni zabo. Ungananzelela uZulu ngobuningi bakhe usestruggler ukufaka nje ukudla etafuleni. So sokusenza ukuthi amakampani lawo arane ama-losses kakhulukazi angatholi inzuzo.
Umongameli wenhlanganiso yabazisebenzayo koBulawayo, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, uNkosikazi Musa weNkosi Nyoni, uthi lokhu kugcotshwa kwezisebenzi kubathena amadolo ngoba ziza kuya ngaphi nanguphela kuvele kuyisichobechobe ezitaladeni ngabathengisayo. Uhulumende kavuse inkophe asebenze ngoba uthi koze kube nini kuthiwa wonke umuntu kaziqhathe vele khona kungasela othenga komunye ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi.
Thina sikhangelela ukuthi uhulumende alungise umnotho welizwe ngoba asingake sibe yithi sonke sithengisayo sonke. So thina sikhangelela ukuthi abanye abantu kulungiswe industry ivulwe, abanye abantu bahambe ma-industry wenzele ukuthi kube labanye abaholayo abazabuya bezothenga ngoba sonke asingake sonke sibe kwi-informal sector sonke. So esikukhangelele ukuthi nje kuvule imisebenzi abantu basebenze.
Inkampani ye-Seb Miller eNgilandi ilengxenye engamashumi amabili lantathu ekhulwini, i-23% kunkampani le ye-Delta Corporation. Kuminyaka emibili edluleyo, i-Delta yavula ifekithali enkulu koBulawayo eyokwenza amanamnede, isithi ijonge yokuthuthukisa uBulawayo lokupha uZulu imisebenzi okukhanya sokwehlule ngenxa yenotho yelizwe engaqhubi kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu u-EM Zafondo ose-South Africa othi iZANU-PF kufanele igcwalise isithembiso sayo somnyaka ka-2013 semisebenzi engu-2 million, ihlukane lokuhlukuluza umphakathi ozizamelayo. Omunye njalo umlaleli wethu uJunior okoBulawayo uthi linjani, siyabonga ngomsebenzi omuhle eliwenzayo. Olandela umlaleli wethu SK Mathe uthi vele bengenzani abantu beZANU-PF ngaphandle kokuvuka ngolaka sebehlulekile, yikho bebange umsindo. Okugcina umlaleli uAlbert Ncube obhalelaye ekhasini leFacebook uthi salibonani basakazi lonke, ngithanda ukubonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzayo, lingapheli amandla. Ngingajabula nxa lingabingelela laba abalandelayo, uMr. Moyo lemuli yakhe esamahuru, loNyasha labazali bami enintili. Lani lilakho ukuzwa yena imbiko ibalwa emoyeni balaleli ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba email kustudio7@voanews.com. Ukugqiba uhlelo lwethu sikhangele bezikhokhela. Isithunywa somthethwandaba namhlanje siphenduke silengise izandla emzini kamnumzana Morgan Tsvangirayile emahofisini ebandla lakhe le-MDCT ngemva kokuzama ukuthatha impahla yakhe phezu kwesikweleti sezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza inkokheli yamazwe iSADC ukwamukela ngokuphangisa iziqondiso zesivumelwano sokuvumela ukuhamba kukaZulu kulomhlubulo kungelankinga. Izizalwane seZimbabwe ezingaba ngamakhulu amabili ezingamakholwa ebandla lokholo lwesiKristu ele-Brethren in Christ zikhangelele ukungena umhlangano omkhulu khonapha eMelika. ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngilitshiya ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.